Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 5 kuMfumfu 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yibo ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahlile zasiwayo kwi-Zimbabwe isenze awareness. Kakhulu endaweni yeWandle, Mbuza, Lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Love Joyce Banda, ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year itimi yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Siyabona ukuthi kunenge okulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izigi iwe isisindo. Akulisindini kono.
Ababalisi bayabihlasekeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday ezidlulileyo. I-government athi promise ukusinjezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali le kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela ade sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le mali le mali eliyalileyo kumi njani khonapho.
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izigiyo nangokwayo kayisela mandla isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilothe ikhangele izigi abakwaziyo kamsophe ukuthi yawa imihla nemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohole encane athole imali engako. Kunamalini?
Thina njengababalisi okuqaca besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sike sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introducer imali lezozigi labo-RTGS.
Ye, sizwile-ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi lithi ngakhona.
Uhluphe singalo yikuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezi sebenzi singakhangela kathesi indlela esinegotiator ngayo lo hulumende singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo.
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatha kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwe-ZiG le ntengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages, imiholo ithuthuke, abantu bancediswe. Kisho ukukhangeleyo ama-civil servants, ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elekuzela imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo saselithengise ukuze likhona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajala ukuthi bebeboleka bese bengena ku-parallel market, njalo bathuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement, okuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane iyasala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokhu kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siya ngaphi, sisiya ku-parallel market. Yikho okwenziwe i-reserve bank lokho.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo obona ngezemali, obexoxa noTobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address. Kwezamaphandleni ikhomishini ebona ngobu ukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna, abalisa, osobhuku lezinye iinkokheli zomdabu esabelweni semathebeleni North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni, kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe ewange lemguza lezinye izigaba lapho abezak abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezanu-PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lolo kuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why ibona izakhi isenza i-awareness kakhulu endaweni yewange, emguza, lebubi. Yikho lapho kule problem naleyo khona, and abantu abakwenza khona oku ngosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo, labanye abantu abakuma-party structures kakhulu kuma-lower structures abayenza izinto zonezo ezokugawuna lamanye nje ama-leaders e-community abavocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni sewange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho kuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabange baphathe ukuthi langinikilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana lo uthini. Umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga. Abe sithi akulalendi esakupha yona thina, kulalendi esakupha yona thina, wasitshela wathi ilendi uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokho esichinga njengoba sayala legushungwe lokho sisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo yethu laphana amadlelo enkomo zethu. Asifuni Dlamini,
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube umholi weWange Rural District Council laye ogcizelele kulenkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi iproject bayayifuna bayahamba kube lama minutes aphuma kubosebhuku behlangene. Ukansila ayistempe i-application yakhona isisapotwa lama minutes ibuye kucouncil ukuthi sizwa icwayisisa ukuthi umuntu lowo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho uNcube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho umadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokhu.
Into engiyikharajayo ukuthi iland ngamuntu eyifuna kahambe through Ministry of Lands osebhuka la mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basona eso sigaba but abaningi bangona basaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe emthaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingonokuthabadlana.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngoSithandekile Mhlanga owe-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya ephathelane lomnotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yezinto.
Kahle kahle thina koBulawayo iziki icurrency vele esingayaziyo. I-currency vele esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibone saqalisa kusesebenzisa saboniswa ama-10 zig sazoboniswa futhi amadola lana ngamasiliva uphongubona nje emuntwini omebho yedwa umbeno ababili. So ngokuwa kwalo kathe sisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba labo nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngilabantwana embaholela kuyinasa kwabo kuyimpenjeni ngihola 25 zig ngenyanga ngihole 5 US ngenye US lingena ngeEcocash. But you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo swipe ukuthi ngiswipe ngezigi lona lelo nxa ngihole 25 zig. Kube sokuthi laba abaku-formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami. You find ukuthi ingxenye yethu sathi mana ngikhiphe izigi lami ekhadini ebhenki ngifake ku-EcoCash. Ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami e-EcoCash. Uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo e-EcoCash. Wethu sithi uyathi hayi le khadi ngifuna ukudla bese bethi i-network i-down. At the end of the day ugcina uzothatha lona leli yusa lakho esikhwameni owadula loma ebhadula igcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcina uzothenga ngalo. Yibe zonke emashopini-ke thina zohlala emalokitshini emagogweni oth okulabo umagrusa okhava okulabo magruza labo abesintwini labo vele kabalisondeli kilo iziki vele kabalazi. Ndibahle bathi lokumtshina wokuswayipha lo wasilawo kumbeni i-EcoCash i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US funa lawa lamarandi.
Bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma-US dollars?
Bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi nxa kuwukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbeni uthini sebesenza khona plastic money ukuthi wena uyabaqhubela i-US dollar lakho kumbeni lese ufuna ukuthi uthenge like amagetsi sebekuthengela bona ngefoni. So yikho lapha sebedila khona kakhulu kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali koBulawayo hayi alikho bayalutshwane ungabona bekhona koBulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amadawuni
For example, from Kwero, maybe we say a Gubo Harar, Rebuye Bosunga Mapas, maybe the Enzi business level of a Chichimal, but also Kona that is the United Plus Manuuti, Yamkove, I mean, I'm in Male Pilayo, got a name Migang Ayazio, Dialum Pongwana is the Kona. It's the seventh age, Utena Markets, O Council Lua, Ufala Konoku. Ukuthi abantu bengazobhadala ngeziki kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi ngiyiwe nangonika iUS ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipa ngibhadale isithi council so bebesithi ungaswayipa kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingasilo Debra bebengakuvumi so ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze so at the end of the day mina bengihlala le-US lami la uhlalele imali yakho kuziki iziphele engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imanuela leyo ukuthi awuliboni uyachaya kuphela ama-figures okuphuma ama-figures kusuka kube nzima sibile ngoba even le-transport ezisemthethweni amakhombi la asemthethweni asize ebhadalisa ngokuthi dollar for two. If dollar for two it means wena uyi-R10 lami nge-R10 ulihambe umango wena uliphenduke futhi dollar for two. So vela kula lapho esingathi khona izigi yasebenza iwile lapho ewele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo thina vele kithi kuyafanela kuko ngoba zinyuzinje.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa, isakhamuzi sakoBulawayo. Okhuluma ezimele, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba, litshone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Kuhlelo, liphuma lendaba, litshone lendaba namuhla. Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo koBulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe umntwana uright usesimene esihle kakhulu lo mama wakhe
njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa nge-cesarean.
Inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza. Ukhululeke kuhle umntwana, ukhululeke kuhle.
Uma Dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje?
Kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulaba mnikazi. Ingekuzwayo kuphela ukuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina. Kwasekubonakala ukuthi umntwana usezabeletha, ungcono umntwana abelethe kuqala, asazi ke okulandelayo. Ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle, ephephile, athole ukunakakelwa okungaphezulu.
Njengoba wachiya isikolo ekugrade 6, uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhulakhulile?
Umama wengane umntwana, isifiso esihle esikhona, sizake sithi ukuxoxa laye. Njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngisule bafikile bayambona umntwana sizake sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda kungaba ngcono. Asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda
lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana nabo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguzulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana
ukunqatshelwa kwakho lokho ufuna izifundiso abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle njalo abazali kuqala basondelele abantwana basondelele abantwana babe open ebantwaneni bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana nabantwana ekuxoxisaneni babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona abafundiswe abantwana ngabazali umlando omkhulu siwubeka ebazalini uhulumeni asikwazi ukuthi singagcina uhulumeni abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni babe bencediswa labezokholo emachurchi bencediswa khona kungumoya kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile lengalo yomthetho iqine isondele ngamandla ihlanganise abazali labantwana
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
hayi kubonga thina siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso phela iBhayibheli ithi yona kwamahubo 1:27 abantwana bayisibusiso esivela kuJehova sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova siyambonga uNkulunkulu kulokho sizohlala simbonga siyabonga kuba lana
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
njani balaleli bomsakazo weStudio 7 sifisa ukulibikela ukuba sasine WhatsApp channel eVOA Ndebele ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho yesilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele namanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band liphethe isingu yalo entsha elesihloko esithi abazalwane leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa loNtungamile Nkomo weStudio 7
sanibonani lonke ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu lemkhalandoda express band iqembu lidabuka phansi le emkhalandoda enkani emaphandleni komnyama bambile emkhalandoda ngihamba lalendoda ezibiza ngo-0 kuyikuthi iqembu ngelakhe emkhalandoda express band sahlangana safisharana njengomuntu nje umalume lomzukuka okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time ngileqembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year iqembu kuthiwa yimkhalandoda star
kumana lani balithola njani
iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488 kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitheka ku WhatsApp ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona uyangithola nje isizathu mangabe futhi nakhona ifuna ibe ku CD yakufakela mawuyifuna ube ku USB yakufakela kodwa nakhona mangabe uyifuna ibe ku WhatsApp iyatholakala nakhona ikhona nje yona
abalandeli ubachiyela waphamasa
ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu imkhalandoda stars ngibathembisa okuhle kodwa under imkhalandoda stars ngilungiselela ukukhipha i-album elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year
kanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.